Ngiyabonga baba Kandi ngombuzo wakho. Ngibonga njalo lokuthi khona hayi iVOA ukukhanya lisikhoshwanga, liyasikhumbula liyazi ukuthi khona sikhona lapha abantu beZimbabwe ababanjwa banjwe hiyo iHurricane Lee. Khonokho into enkulu sibili esiyibongayo esingeke sihlekele ukuyibonga. Ye, into ekhona ukuthi khona izindlu lempahla ezamoshakalayo ngayo le iHurricane. Ziningi kakhulu. Ngizakhuluma nje ngalapho mina ebengihlala khona, mana ngithi ebengihlala khona ngoba okwenzakaleyo ukuthi khona izindlu ezamoshakalayo ezamosha ngamanzi lawa eziningi zakhona hayi akusabuye sizithwa hayi azisalungiswa sokuvele sokuphendi okuthi ukuthi khona asisekhothi nalapha asiselawo umuzi lapho esiyabuyela khona. Baningi njalo abakuleyo kuleyo nkinga kulapha lapha besihlala kuba hayi i-community enkulu sibili abantu abaningi ababehlala khona.
Kodwa wona ama insurance lo hulumende bathi bazaphathisa yini?
Uhulumende lapha kulapha angenile khona, ungenile vele kuqala ngokuthi khona iFEMA FEAMA yavela yahle yaqala ukuncedisa abantu khona phana kuqala abantu banikeza imali zokuthi bathenge ukudla, abantu banikezwa lezi mali zokuthi behlala emahoteleni khona manje sikhuluma nje abantu bahlala emahoteleni kusiya ngokuthi khona wena ubungaphi. Ye, kuya ukuthi khona umhlaka 4 yazi ukuthi khona kukhona abaningi abakhona abahlala emahoteleni ababe sebephuma ngoba ilokhu zen isikhathi sabo sesikwane. Ye, okunye okukhona lapha okumele sikuzwisise ukuthi khona kulama insurance amaningi lapha elokhu ye-America abantu abangathatha nxa beyizakhamizi. Kukhona le renters insurance yokuthi khona nxa urenta endaweni uyafaka izinto zakho zonke onazo kwi-insurance. So-ke abaningi abantu abalokhuzayo abathole imali yabo ivela kuma-renters. Bese kuya kuthi-ke nxa ule ndlu wena i-homeowners insurance sokusika ngokuthi khona ibiyabamba ziphi izi. So bayayithola imali yabo benikezwa ngama-insurance. Into enkulu mina engiyibonayo lapha ukuthi njengoba isehlakalo lesi sisibona sisenzakale lapha elokhuzeni ye-America kwenzakale emazweni amaningi, kodwa ukuba nomnotho oqinileyo yinto enkulu mina engiyibonileyo engiyifundileyo lapho ukuthi khona hayi nxa umnotho welizwe uqinile ume kahle abantu kungaze ungene enkingeni enjani, uhulumende ukhona ukuthi akuncise njalo uyakuncede. Yinto enkulu engiyibonileyo engiyifundileyo kulesi sehlakalo. Hayi thina-ke ye njengoba ngishilo nje ama-insurance sokusika ngokuthi umuntu wena i-insurance yakho ibi minjani, kodwa iqiniso yokuthi khona leyo mali yakho engabe uyilahlekelwe ngokulokhuza ngokubhidlizwa kwempahla yakho ngulo zamcolo, hayi uyayithola.